Ngicabanga I think ngalezo nsuku wayevele ekhona le lapha ethengisa khona amatomatisi akwazi vele ngakho laduzane lendaba yona leyo. Ngobana nxa ngakhuluma ukuthi khona kwakulenti eyayiliwa both sides ukhuluma ngento ezika-1979 early 79 mid 79 kusiya emuva kubo 75 lapho kwaqalisela khona ungazali inti sikushisa sokulamagorilas ivi lokhu akukhuluma kwegukurawundi lokhu thona hhayi kwakulenti eyakula gukurawundi eyake yahlangana the exchange of fire lama dividend kumbe lama exzero whatsoever ababedeploye kuphansi laphana ngobana those people were deployees ababefakwe njengamabomo laphana babengasiwo bakankomo kumbe izapho bakhona bagijima besiya khona kuphela besizwe ingazani kunabanye babo khona ngale bafika labo baba ngama-victim for the same abantu bona labo ababecabangela ukuthi khona ngama-exzero traders. So you find that uma ikhuluma esisho njalo uyalihlambaza umuntu okukhohlakaleyo owaze ngempela sikile ukuthi khona laphana kwakubulawa edefenseless somebody umuntu wayesiyabulawa nge-bayonet thina abanye into leli siphelile kithi le sesithi kayenziwe ngendlela efaneleyo. Xa ikhuluma esisho njalo uvusa amanxeba abuhlungu kakhulu sicina siba ngabantu abayathukuthela kube kathi into lebingazami sisungulwa kuhle ukuthi khona ikhulunywe ibona ukuthi ikhambisana njani abantu bemumathisane umlotho lokho okukhulumayo lokhu yangekuwumana umuntu lwana simbalela njengokuthi ukhohlakele ukhona laphana nje vele khona banga ngumthengisi omkhulu ngoba ngo-FG40 lwana umuntu lwana angikwazi ukuthi kanti yena upresident umthiyelani lokhu ekhona phana umuntu we-G40 lwana nxa singafuna ukuthi sikhulume ngeqiniso umuntu lwana nje othanda ukubona isizwe sisiwa kabambanisa abantu. So kungameva kuhlungu lezilonda azivulayo zona lezi ukuthi khona kwakule exchange ufaya inhlamvu zazisuka ngale ezinye zisuka ngale ngaphi lapha ngatho khona ukuthi kwaba ne-exchange ufaya
bona labo okwakuthiwa ngama-dissident njengoba usitsho ukubana abazange bake bahlangane la mabutho egugurawundi bengathiwa yini
akabazange belisane nohulumende wezane kulo bogwefela nobogayigusu abantu bayavele besazakala ukuthi balapha individuals it was not even a section ababengafanakali behamba bengu-ten kumbe bekangakanyane kwakuyingabantu nje babehamba nge-eight bengu-five three